Akwanamhlanje singena sisizukufakazi yathi kukhona kade bethulwa ngumbalisi onguye owayefundisa abantwana laba eklasini. Nobufakazi bomphonisa lowahamba waya interview abantwana laba ukuthi bona bathi bahamba njani abakusho umfana wabangela ukuthi uma osibotshwa ecause i-disorder or i-breach of peace esikole lapho esikhuluma naso sephakamane. So namhlanje singenile kakhuluma ubufakazi babo. Sesiqedile thina njengabameli bakalowo sibotshwa sibonile ubufakazi bupresentiweyo ekhothi bungayinabisi ukuthi kuphuve lelo cala. So yikho sigcine sesenza i-application e-discharge okuyizicela khona ukuthi ikhothi ibhithe icala after i-statement qeda ukubetha abafakazi babo. Ngoba ubufakazi buyabe bethuliwe kuyabe kungaphelelanga kuyabe kungagelisi icala njengoba lethiswa umamankuma owusibotshwa.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi umnumzana Jele uzaqhubeka esentolongweni yini, njalo libona ingani lokhu eselikukhalaza kathesi yikho kulesi sinto liyathemba ukuthi kuzaphumelela?
Owakathesi uzabe ukhona ejele njengegama lakhe. Ngibona ngani kube lomnyama kwabaze buhlobo phakathi kwebizo le ndawo lapha ayikhona ngoba wayevele ngitshike ibheyiki because ungakhangela indaba yakhona yindaba ezama-political ekunganingasomsakhonotation kungomunye umuntu nje engabe ngumuntu owasewaphiwe ibheyiki umuntu owaphiwe ifayi e-police station but ngenxa yokuthi indaba leyi ibukwa ngamehlo awepolici yikho lokho ephakathi kwejele ngoba ungabona izini ngendlela akubika ukuthi wabotshwa ngayo kumbe wadinwa ngayo ukuimvolva amapholisa as-opportunity ngampesa njengomuntu olokungikhuze phakathi sozabe sejele. Kodwa ecelo lethu esisifakileyo se-discharge sibona kufanele nje sikhangele ukuthi ikhothi lathi ivumelanilakhe ikhangele ubufakazi olukhulumiweyo ngeheadmaster le-teacher yabantwana ikhangele for interview ka-CBC ubufakazi. So sinethemba ukuthi ngemandi mhlaka-3 March kungaya ngendlela thina esifisa ngayo esicelweni.
Kuyikuthi icala leli alilahlelwanga khatshana, kuyini elizakwenza?
Okuzandulayo ukuthi nasisizameke sizicaze usibotshwa ecale yena ukuthi uzivikela njani ecaleni ezifakazela yena ukuthi wayi ebona ezingacala njalo ilakho ukubiza abanye abafakazi abona manje ngabamncedisa akangethula ubufakazi okumkhipha layo ecaleni nalo bokusekela lokho abekutho ekantoni. Then after that isikhothi esingasinika-ke isinqumo esifanayo sikhangela ukuthi ubufakazi okuyabiphiwe abathuthisi bemele umthetho lalokho ebuthiwe ngesibotshwa ezivikela okungaba lesi sindo yibuphi njalo yibuphi okungakhoza phambili kwenkundla okungakho owayenzakala mhlaka-3 February ephakamane ngemva kokuthi ikhothi sikhangela amasayidi wonke awecala leli.
Ukhulume ngendlela abotshwa ngayo, kukhona yini okunye elingabe likusola ngendlela aphethwe ngayo entolongweni?
Yena manje ekhuluma ngala nto angayisola ngendlela from aphethwe ngayo kathesi ngoba kathesi use-prisons under i-correctional services. Akukabi namapholisa akatama akasakhona ngayo kodwa kucala icala uthi yena into ayengayisola kuphela ikhomeshana ukuthi senza anomuntu owayezalekela umthetho kodwa akuzange kube nobufakazi bokuthi kwaba lama-waranti kumbe kwaba lamaphepha athiwayo emzini wakhe ayetshengisa ukuthi kunamapholisa amdili kwaba kuphela ukuthi enze umthetho wamedili kanye nomuntu obabekayo ngoba siyabona ku-focus i-MRP umsakazi i-public party ukuthi khona udingwa ngamapholisa so kusho ukuthi niyakwazi kabakile so indlela abotshwa ngayo yasola ukuthi hayi mina amaphoyisa ayimele nantekuthi endlini njengoba yayidinga engiswele emzini wami kwangamelanga nenze nomuntu obabekayo ebabekela umthetho ngamapholisa ngoba ngesinye isizathu sanengikhisa ibheyi enkantolo lathi khona yena umuntu owayebabeka kodwa amapholisa yiwayeshika ngesikhathi engikhonzina khona umuntu osebenza so ayinikele ehlezi zinti lamapholisa wona amapholisa ayinikele ngecebo lokuthi bemtholele bedale incwada engamenzi ukuthi njani ebalandi khona le enkambi sikhulume layo abulasolaphile.
Ye, kodwa umndeni wakhe kawuhlukuluzwa?
Abantu abathikimezekayo laba batholakala lapho egaradini akahlala khona ngoba kubikwa amapholisa athi emswela ngosuku lokugada baphenduka olwesibili bafika babamba umama owayekhona phana ozithweleyo bengani basebemfake izamkhosi besithi emveze ukuthi ungaphi.
Umumo ubunjani lamuhla kumbe la izolo khona ngapho emthethwandaba?
aya kube kunokuthula emthethweni wabuyile sibili becile labo khona phana bezomefika omunye wabo abadala ikakhulu esingathi khona nabazali ngiyamalunga omphakathi labo kansila kanye labo bebekhona abamakamakada bebekhona khona phana bezompasa ngoba indaba le ithinta umphakathi ayisiyo yokuthi ngihlange emarapizi mbeni kajele rento so bebekhona kuthule kuhle kukuhle la amapholisa ebekhona labo babephithi bona babe bebekhona kuzangikube ngiphothi ukuthi ngaba lomfinto lo nje ngoba abantu ngikuthi uma ezinye nje ezike zafuna ukuvusa ukuthi hayi abantu abanje ngoba abanye bazoba ngomfinto kanti kugcine sokukhanya ukuthi hayi nabantu adile ukuthi landelele udaba lolu ngoba udaba olusegudini lo khonsena umphakathi and lokungeke liphotho emthethwandaba ukuthi hayi abantu baningi kusuka nini so hayi kuphutheka bekhona abadala bele bazisuka bazandela.